uzakunazelela ukuthi abameli bethu abalutshwana yibo asebeke badlula kulokho kubhalisa kumbe ukukhethwa ukuthi yibo abazanyenzisa. Abaningi bakhona-ke ngabantu abangakaze bakhethwe ukuthi banyenzise. Kuqakathekile ukuthi nxa sisiya ekhetheni olunje sihlomisane ikakhulu lalabo asebencintisile ukuthi baza kuncintisa njani, bazakhuluma lani labantu, sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazitshengisele ukuthi bona bangabantu abamelani. Njalo nxa siya kulolu khetho thina sithi thina siyithi nje MDCT esikulwelayo, esiza kulwela, esizabalwela khona sikuphi, esingathi-ke sithini yethu ekade siyabanika yona ukuthi basebenze ngayo. Ithini yethu-ke siyivumelele kade sibanika yona, ithi yona evolution is the best pathway to deliver equal opportunities for all, yikho ekuthoyo. So yikho kade siyakutela ukuthi abantu-ke nxa sisiyatshela abantu ukuthi abantu bazwisisise ukuthi lokho kuthoni, baza kubeka kanjani ebantwini, abantu ukuthi bakuzwisise ukuthi abaza kuthola abangakuthola njalo okuloncedo kibo kuyini. Yikho kade siyabahlomisa ngakho.
Ngamanye amazwi, ombiko wenu omqoka, indikimba yenu kulolu khetho yikuhanjiswa kombuso ezabelweni, i-devolution okhuluma ngayo.
Yiyo kanye esikhuluma ngayo, ngoba uzakhangela ukuthi sine-deliberate policy eyokuthi-ke lapho esikhona, lapho esihamba khona, lephalamende abakhethwa bayingena ephalamende, lalabo abazakhethwa bangene bamele amakhansila, kufanele bakutsho ukuthi hayi amandla abezele esuka ehlezi eHarare. Sithi thina hayi ivoti yethu eyakhathe singayitshengisa ukuthi hayi amandla kawasuke eHarare aye ezabelweni.
Ibandla leZANU-PF esikhathini sonke lesesedluleyo belisala ukwamukela umbuso wezabelo, kodwa ekhuluma eseGwanda namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abantu ukuthi uzakusa amandla ezabelweni, i-devolution iyeza kibo. Ngezinye indlela leli bandla selisamukela umbuso wezabelo, uthini ngalokho?
Hayi, silokuqiniso lelo, ngoba ngiza kutsho ukuthi yindaba sithi silaqiniso. Okwakuqala, uMgabe njengoba wayekwazi ukuthi ikhona leyo i-devolution of power constitution, yindaba engayifakanga. Umnakaba uthe engena simbone e-appointa ama-resident minister, nxa kuthi wayeqinisile ukuthi kona uselandela umthetho uzayifaka njengeZANU-PF engaqambi manga, indaba singambonanga esithi ku-MDC kayi-appointe uGavena uEmmerson Mothi ngoba yithi sawinaye esilemvumo ngendlela ye-devolution yobuthulelo logavena.